lokhana kusiyangisile kakhulu, kuyangise iAfrika, kuyangise-ke ibhora, kuyangise kakhulu lelizwe lwakhona kuthiwa i-Equatorial Guinea. Ungakhohlwa phela ntonga ukuthi i-Equatorial Guinea ithethe limdlalo emva kokubana-ke iMorocco yesaba ukuthi amacembu e-Afrika azodlalela kwele Morocco esithi yesaba i-Ebola. Ngakho sokucelwa-ke i-Equatorial Guinea ngelizwe eliceliweyo bekumele ukuthi bakwazi ukuthi baziphathe njani ukuze bangayangisi imidlalo idlale kakahle. Into abayenzile imbi kakhulu iyanyanyisa ukuthi ama-supporters eGhana bewajijila. Siyakwazi emabhoreni kuyafiwa, ibhora ngumdlalo awumelanga ukuthi abantu babulalane. Kodwa lokana okwenzeka lizolo nje kulebuye lenhlanhla enkulu ukuthi-ke abantwana-ke akusela mntu olimileyo waseGhana, kodwa into imbi kakhulu.
Singabona yini ele Equatorial Guinea lijeziswa zinhlanganiso ezikhangelane lezenguqu?
Kakhulu siyeza esikhulu isijeziso. Kungenzakala ukuthi bahlatshwe sibili iminyaka emihlanu bengavunyelwa ukuthi badlale, ngoba kubhaliwe emthethweni yase-Cave le ndawo zonke ukuthi-ke ungavele kwenzakala into enje, ikakhulu i-violence kwi-international game enjeyana, kumele ukuthi kuthweke ilizwe langikhona liyabhanwa.
Bula Sangoma, ubona izalankomoni phakathi kweGhana le-Ivory Coast ku-final?
Ifinali leke ngathi abantu baningi kade beyikhulekela ukuthi yenzakale phakathi kweGhana leqembu lele le-Ivory Coast. Iqembu le-Ivory Coast labadlala-ke abaxotshisileyo sebedlala imidlalo emkhulu abanjengeyabo Yaya Toure, laba-ke sukulesikhathi eside ingazange inqobe-ke i-Nations Cup. Ngakho-ke kuyangitsho ukuthi ilizwe labadlali-ke abazibhola ngale ndlela ingazange ithathe-ke inkezo yase-Afrika. Sokukhalele ukuthi izadonsa ngamandla. Ungakhohlwa ukuthi umqeqeshi wayo lwana eqeqesha iZambia eminyakeni lana-ke empili eyadlulayo emithathu, nguyanqoba yile Zambia kathi zinesiqeqesha leli qembu-ke le-Ivory Coast. Sikhangelele ukuthi lizanqobela eGhana. Eleghana liqinile, abantwana ka-Abed Phele laba bobabili-ke uJordan la-Ayilo badlala kakhulu, kodwa-ke hhayi ngibona ngani-ke i-Ivory Coast izanqoba iqembu leGhana.